ukhula vele amabele wonke nje ahle achaya esesemancane utshani yangikhulumi ngawo inkomo ahambona ngathi sizahlinza sesikhathale ubuye futhi lapha amanzi enkomo hayi enkomeni ke sithele nzima ngoba la madlelo akula lapho ezidla khona izilwane impisi kugcwele
Ezitolo sizwa kuthiwa intengo yezinto layo kayibambeki iphezulu kakhulu izinto ezifana labompuphu othukela kuhamba njani
Ukwentengo bakithi kunzima lapha kithi lapha intengo haya ompuphu bona lapha ambona ngathi babiza khona lesibili kubo 600 khona ngapho ama 50 kg kungahayi amafutha thinta osafa laba othukela hayi kulobunzima mpela intengo iyabiza ibiza kanjalo especially emakhaya akula delivery ebuyayo abezitolo bahlupheka nje ukuthi abala transport bawoda ngawo transport amabhasi lamakhumbi ayadura so umuntu laye usuka adinge i-percentage khonapho yikho kakhulu okuhluphayo ukuthi ngakho akufana la kudala okubuyayo kudeliva ompuphu nje bangcono iziyaye zirawurawunde kancane iimota zakhona
abakuhulumende nxa belalele kuyini ongathanda ukukusho kubo
uhulumende ngabe uyancedisa mpela kakhulu khulumela bamabhizinisi laba ukuthi khonapho esinye isikhathi bezame ukudilivela amashophu la asemakhaya kuzodila ama-NGO azame impela ukuncedisa abantu beholiswe bonke kungathi uthole sokuthiwa khona kulabatholayo kulaba angatholiyo akula yini umuntu phela okuthiwa ungcono kunzima kwabuya futhi kwathiwa lalapha izinto asaveli phandle yikho lapho sokuhlupha khona ngabe uyehlisa konke lasemabhoda lapha kuncediswe bona labo abawuthola ngaphandle bewode labo bezoncedisa emakhaya